Siyabonga ke uMavela sikanye lo jonga ngosinika izindaba ngolimi lesingisi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesibili emhla ka 3 kuNgwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mgela ngenjabulo enkulu emoyeni ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sikhuthaza uhulumende njengalokho esithona siwe ukutsho nsuku zonke uthi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende athathe inyathelo okumele alithathe ngaphansi kweconstitution. Inyathelo lokuthi aguqule imithetho yonke emayelana lokuthathela izindaba kuleli lizwe.
Intatheli izindaba zeZimbabwe zimanyene lezinye emhlabeni jikelele ukunanza ilanga lokwethulwa kwezindaba. Intatheli izindaba zikhululekile ele World Press Freedom Day. Izikolo zivuliwe lamhlanje abantwana befungiswa ukukhonza iflag yeZimbabwe lokuhlonipha amaqhawe elizwe njalo bethembisa ukuthi bazimisele ukuba ngabantu abathembekileyo. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu siku zonke lamhlanje sihlaziya udaba lokuhlukunyezwa kwabesifazane ngomngako. Zonke lezi ndaba lezinye lezo zizwa kulomsakazo. Uhulumende ubengekho emkhosini wokunanza usuku lokunanza imisebenzi yentatheli izindaba zikhululekile emhlabeni jikelele ole World Press Freedom Day. Lapho iziphathamandla zenhlengo ngathi ezehlukeneyo zempilo ikakhulu abezombusazwe zixwayiswe ukuba zehlukane lomkhuba wokungenela ekulotshweni kwezindaba. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Omunye wabaqondisi ugatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Regis Chikore ufike vele sewuphelile. Sebelungisa impahla yabo abekade belibazisuzulu. Ufike nje wabikela intatheli izindaba eziyingcosana uChikore ebezilokhe zikuleyo ndawo ukuba uhulumende eza kuyakwethula amazwi akhe emhlanganweni lentatheli izindaba emahofisini ogatsha lwakhe. Intatheli izindaba zifole zisuka endaweni yamavinkili yeGazaland eHighfields zazaya ukuthi gwaqa eJoy Center komachipisa lapho abameli benhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenzelana labezindaba bethule amazwabo. Umqondisi wenhlanganiso esebenzelana lentatheli izindaba eyeMedia Institute of Southern Africa umnumzana Nhlanhla Ngwenya uthi bazaqhubekela phambili ukukhankasela ukuguqulwa kwemithetho ukuze ihambelane lesisekelo sombuso.
Sikhuthaza uhulumende njengalokho esithona siwe ukutsho nsuku zonke uthi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende athathe inyathelo okumele alithathe ngaphansi kweconstitution. Inyathelo lokuthi aguqule imithetho yonke emayelana lokuthathela izindaba kuleli lizwe, imithetho yonke emayelana lokuthi uZulu athole ulwazi, athole information kuntathela izindaba.
Lanxa lonyaka kuvunyelwe ukuqoqwa kwalolu suku nyakenye kuke kwaphazanyiswa kubikwa kungekho emthethweni. Ungwenyathi yisibonelo ukuba uhulumende eqhubeka encindezela intatheli izindaba.
Hhayi, akukaguquki lutho. Uhulumende wenza into ngendlela afisa ngayo la ngendlela athanda ngayo, hathi ngendlela eku-constitution. I-constitution epha amaZimbabweans amalungelo ukuthi atshengisele, abhikitshe, a-express imbono yayo ngendlela efisa ngayo la nge-news platform abafisa ngayo.
Iziphathamandla zenhlanganiso ezehlukeneyo zithi zikhathazekile ngendlela ezinye intatheli izindaba eziloba ngayo ezihle ziphume egcekeni ukuba zithatha luphi uhlangothi lwezombusazwe. Okuyinto esolo kakhulu ngumqondisi weVoluntary Media Council of Zimbabwe, MMCZ, uLofty Dube.
Intatheli izindaba into ofuze zibe yazi ukuthi zona azisebenzeli imuli yazo. Okokuqala, zisebenzela isizwe. Okwesibili, yikho abengakhangela okwemuli yabo. Umlando wabo wokuqala ukuthi besebenzele isizwe esingawuthi ngesilungu they have to inform the nation first before anything. Xa bekwenza khona oku into iqhakathekileyo ukuthi bekwenze ngeqiniso, ngoba xa beza azisa isizwe ngokwenzakalayo futhi bebaze ngeqiniso njengoba into zenzakala ngayo.
Ukwanda kwendaba zabaza ku VMCZ uDube ethi kuyisibonelo sokuba ziyaqhubeka intathele izindaba ziloba indaba ezingelakho ukucubungula lokudingisisa iqiniso.
Uma sikhangelisisa kuhle uyathola ukuthi intathele izindaba zilodubo olukhulu, ikakhulu ukubhala indaba eziqondileyo, ikakhulu indawo esijalo ukuthola silama complaints abantu ababuya khona bezothi abathakazelele ukubhala kwentathele izindaba. Uthola ukuthi intathele izindaba zabe zibhale indaba ezingaqondanga, baye behluleke ukuthi beqonde bethole bebhale indaba eziqondileyo, basuka bebhale nje into ezingayisizo.
Inhlanganiso ezehlukeneyo ezinjengeMisa Zimbabwe, VMCZ, ZUJ, ZACRAS ngezinye zeziphatheke kulo mkhosi walonyaka wokunanza ilanga leWorld Press Freedom Day onanzwe ngaphansi kwesihloko esithi Media Sustainability in the Digital Age. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kunjalo nje isikudaba leWorld Press Freedom Day, inhlanganiso ezulela amalungelo abezindaba eAfrika zithi umbango wesikhundla sikaMongameli Mugabe ebandleni leZANU-PF usubangele ukuthi umsebenzi wabezindaba ube nzima njengoba amacele alwisanayo esethusela abezindaba laba ukuze bakhulume lokhu abakufunayo bona. UBenedictine Mhlapo sibhalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ezibalisa eFreedom House Africa, Afrobarometer, Freedom of Expression Institute and Gender Links zithi ukuhlonitshwa kwamalungelo okwethulwa kwemibiko ngenkululeko eZimbabwe kulokhu kungakathuthuki. Inhlanganiso yeFreedom House ithi eminyakeni ka-2015 ukulisana kwamacela atshiyeneyo ebandleni leZANU-PF kwalabo abafuna isikhundla sikamongameli Mugabe sekwengeze ukwethuselwa nokuhlukunyezwa kwentatheli zendaba. Isiphathamandla se-Afrobarometer umnumzana Sibusiso Nkomo uthi akukho lula kwintatheli zindaba zeZimbabwe ukukhuluma noba ngubani odingakalayo ukuze iindaba zabo zibe le mibono yamacele wonke.
Zimbabwe iyabonakala ukuthi izinto azihambi kahle laphana. Kunzima ukuthi nje ube yireporter noma uhambe uthi uyokhuluma nabantu besepolitiki ukuthi uzobuza bazotsho ukuthi uzofunani wena layo, yabo into ezinjalo. So in general yona i-Southern Africa ihamba kahle kodwa sibona kwamanye amazwe ukuthi nje izinto azihambi kahle.
Lezi nhlanganiso zithi njalo kube lezehlakalo zokwethuselwa, ukubotshwa nokunyamalala kwentathele zindaba eZimbabwe ngoba uhulumende cabanga ukuthi zisebenza ngendlela angayithandiyo. Loba kunjalo inhlolisiso yenhlanganiso lezi ikhombisa ukuthi isilinganiso songamachuma isithupha ekhulwini 60% yabantu beZimbabwe bathi bafuna bezindaba bekelwe benze umsebenzi wabo ngokukhululeka. Inani elifanayo njalo kuzizalwane zeZimbabwe lefuna bezindaba babe lilihlo lokhozi ukuze baveze inkohlakalo yesiphathamandla. Ucwaningo lwalezi nhlanganiso lukhombisa njalo ukuthi bakhona abangathokoziyo eZimbabwe ngendlela bezindaba abaqhuba ngayo umsebenzi wabo. Umnumzana Nkomo ithi Afrobarometer ithole ukuthi isilinganiso sabantu abaphose bafika amachumi amahlanu ekhulwini 48% bathi abezindaba balomkhuba wokubhala izinto abazimhlophe ukuthi akusiloqiniso.
Kune declaration okuthiwa event hook declaration ina 25 years manje khona ukuthi fane abantu bamaphephandaba benze umsebenzi wabo ngokukhululeka bangalokhu kutshela ukuthi hayi ungenzi lokhu bayisayina, they must actually keep with that because they agreed to it, so now asenza kanjalo.
Unkomo uthi ke ngesikhathi umhlaba wonke uthakazelela amalungelo okwethulwa kwezindaba kudingakala inguquko kubo hulumende la kuntathele zindaba. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Ikhasi leFacebook leVOA Ndebele liqhuba umncintiswano wamavidiyo abaculi bomdumo we-hip hop besenza i-freestyle Ndebele rap ngoNkwenkwezi 2016. Lapho abaculi abaphiwa khona ithuba lokuthumela ividiyo yomzuzu owodwa lengxenye betshaya istayela samahala. Lawa amavidiyo azabukiswa kuleli khasi njalo ungathola ama-like amaningi, uzothola umvuzo we-radio yesola lethuba lokungena uhlelo lwe-Woza Friday. lapho esixoxa labaculi sidlalele ingoma zabo emsakazweni ukuze abantu bazi ngomculo wakho. Ungakhuthwa yileli thuba, thumela yakho ividiyo nge-email ku-studio7news.com loba ku-WhatsApp ethi 0012024650318. Ngizaphinda njalo 0012024650318. I-Studio 7, umsakazo okulibazisayo lokunikeza indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Izikolo zivuliwe lamhlanje abantwana befungiswa ukukhonza iflag yeZimbabwe lokuhlonipha amaqhawe elizwe njalo bethembisa ukuthi bazimisele ukuba ngabantu abathembekileyo. Isifungo lesi sifungulwe ngumphathintambo wezemfundo uMnumzana Lazarus Lokora njalo sicunole abaningi abafuna sesulwe. Inhlanganiso emele ababalisi bemaphandleni eRural Teachers Union of Zimbabwe ithi izikolo eziningi azenzanga isifungo lesi ngoba ababalisi bengavumelananga laso. Amagqwetha akhangela ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye labazali sebephikise isifungo lesi emthethwandaba. Isiphathamandla seRural Teachers Union of Zimbabwe uMnumzana Gift Siziba uthi njalo ababalisi abaningi abahambanga esikolo ngoba behlulekile ukuthatha imali yabo yamabhonasi emabhanga ngenxa yokusilela kwemali.
80% yabantwana abafunda behlala ezikolo abajona ama-boarding school abaningi abahambanga ezikolo ke njalo sithole futhi ukubana ababalisi after njengenhlanganiso emelela ama-teacher sivumelene ukuthi kuqakathekile ukuthi ama-teacher engayi ezikolo ukuze uhulumende aqale abhadala amabhonasi abo nenhlala kahle yabo. Kunjalo ukuthi sengise ukuthi 90% yamatitsha amaningi awakho ke ezindaweni zokufundisa ke ukuze uhulumende aqale alungisise lokho akuthembisileyo. Uyabona ukuthi ababalisi abaningi abakathola amabhonasi abo bahambile emabhenki imali yabo iyareflectiwe sikhona kodwa imali kayitholakali. Kule problem inkinga enkulu abajune liquidity crunch kweZimbabwe manje abakwanisi ukuthola izimali zabo. Manje thina njengenhlanganiso emele amatitsha sithi uhulumende akayenzi ukuthi amatitsha akwazi ukuthola izimali zabo ngoba izimali obekufanele bezithole ngomnyaka odlulileyo. Uza kukhangela ukuthi njalo futhi uDokora u-introduce abathi yona yi-pledge engaphandle komthetho weZimbabwe abathi yona i-constitution yelizwe njalo futhi akuvunyelwa ngoba iZimbabwe liyilizwe lamaKristu. Lokho kulethwe nguminista kuagenesi ama-principles ethu esikristu njengabantu beZimbabwe. Kuyaveza ukuthi uhulumende kaRobert Mugabe ufailile kakhulu ukunakekela-ke abantu baseZimbabwe ngoba angeke besile ukubhadala amatitsha amabhonasi emali okufanele bayibhadale ngomnyaka odlule.
Yona indaba yokuthatha isifungo lokukhonza iflegi le yenziwe yini ezikolo eziningi namuhla?
Hayi, amatitsha amaningi nabantwana besikolo njengokubala ezela kwethu ukuthi bangavumi ukukhonza iflag yokuthatha isifungo. 90% esingathi bona abaningi bakhona abayenzanga iflag yokuvumelana kwethu njengababalisi ukuthi hayi abantu mabangakhonzi iflag.
Mnumzana Gift Siziba, isiphathamandla senhlanganiso emele ababalisi bemakhaya iRural Teachers Union of Zimbabwe. Kunjalo nje abanye abafundi benzile isifungo sokukhonza iflag, abanye kabenzanga ukuthi abanye belovile esikolo bebalekela ukwenza isifungo lesi. Abaxoxele Studio 7 bathi benzile ipledge noma nje abanye abafundi bengabuyanga esikolo, inani labafundi abayi esikolo beliphansi. Elozi K Primary ababalisi bagcine betshela abazali ukuthi ngabaye emakhaya ngoba bebeze ukuzobona abantu babo bekhonza iflag. Edumezweni primary benzile isifungo leMilton, leGifford, eCoquelin, leMontrose ipledge lakho yenziwe. Ibandla leMethodist Church libike ukuba izikolo zabo zingafungi. Indaba yesifungo le ikhanya iludubo ngoba ayisizo zonke izikolo ezenze isifungo njalo ludaba uSuthu Goodwin abazali bengaluzwisisi.
Hakamisani fuleki eZimbabwe eyazalwa impi enkululeko nekazi elindengi lamaqhawe ethu silivikele zitheni zonke.
Igama lami nguMichael Duke ngifunda eMilton Junior angihambanga esikolo class ampletanga.
Isizathu
konoku uti tuwa kona sakule mu our father so yiko nga hambani kule yiko nga itani
ibusiswe ishwele Zimbabwe kalibusiswe ishwele Zimbabwe
ibizolami ni ukiti manyatela nipunda Hamilton Junior na muta eskoro ni hamjile nga pleja abazali bamade bethe akusozekenzakale lutho ngapleja
bakuphile yini isipho
ade bengatshelwanga ukuthi bebuye esikolo
akamisani fuleki eZimbabwe
ibizo lami nguThabani Nkomo namhlanje ngihambile esikolo ngapleja ngoba abazali bamade bethe angeke wenzakale lutho
I salute the Jesuit. United in our diversity, our common desire to
Labo ngabantwana bezikole ezijeneyo esikhulume labo kobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Iningi lezisebenzi lithi alila themba lokuthi uhlelo lukahulumende lokwabela izisebenzi ezaxotshwa umsebenzi mahlayana kulandela isinqumo somthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ngomnyaka odluleyo luzaphumelela ngoba kungakhulunyiswanga lazo ngalolu daba. Umphathintambo kahulumende obona ngokuphathelane lezisebenzi, unkosikazi Prisca Mufumira, ubikwa isithi uhulumende useqoqe imali engamadola ezigidi ezinhlanu, $5 million, njalo uzasebenza lenhlanganiso ye-Tripartite Negotiating Forum ukuyabela izisebenzi ngenjongo yokuthi zisungule amabhizimusi amancane. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sivindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyezwakala bakuthola, kodwa into fanele siyinanzelele enkulu ukuthi nxa kuthiwa yi-5 million phela iinumber zakhona zabantu abasebenzi bangaki. Uzananzeli kula ma-figures people abantu bakhuluma ukuthi kula ma-30,000 ahambayo. And $35 million leyo uyidivide nge i-5 million divided nge-30,000 kusala nakula lutho. So uhlupho yikuthi bekufanele ukuthi nxa umini sekhuluma ngaleyo ndaba cace ukuthi abantu abahambayo sikhangele ukuthi umuntu oyedwa ukuze aqalise ibhizinisi yakhe encane athole imillion engaka ahlabe specific. Ngoba i-statement sana is very general, sikhangele kumana ungathi nje sivala abantu amehlo and mina ngowami umbono angiboni vele abantu kuzabanceda.
Yiziphi ingxaki elizibonayo?
Ingxaki yokuqala engiyibona lapha yikuthi ngithe mina imali leyana akuthiwo ngokuthi umuntu wethu uzazula malini, dala izakhe isikhaba ukuthi vele abantu aba-involved bangaki. Okwesibili, kulo mkhuba lapha eZimbabwe kuba lezi mali ezifakwayo zigcine zitholwa ngabantu abangayisibo. Ingxaki yesithathu yikuthi vele nalowo ngiyoza-administer leyo mali adinga abantu ayinika abantu ngubani. Konke lokhu nxa kungananzelwa ngizananzela ukuthi saba lokwenziwa ngoba lo hlupho labantu abakule corruption ekhona ukuthi imali leyo uhulumende engayikhupha iqine siba yimali eyabhuzwayo.
Abalwela amalungelo ezisebenzi bona kukhulunywe labo yini ngalolu hlelo okwenzela ukuthi labo belethe imbono yabo?
Vele akulamuntu oconsult yani kuzobuya sizokuphasa kumenyezelo kukhulunywa khona ngalelo emhlanganweni lobu khona eRufaro South Africa leyo mali. Njalo vele ungananzeleki ko phela hlazi sina into eziningi fine eziyafake ngazithunywa ku-TNDF and i-TNDF le siyafisa ukuthi ibe semthethweni ibe-legislated ukwenzela ukuthi nxakhulu into ezinjengalezo zipaswe zi-implemente. Kodwa kathesi ungananzela ukuthi kungahamba ku-TNDF izisebenzi yefake imibono yazo kodwa imibono yazo icine ingalandelwa kula nto ongayenza ngoba i-TNDF is not a legal body, ayila mthetho oyibusa ukuthi lo sebalekelelo lo zenziwayo. So uzananzela ukuthi at the end of the day ithi yena efayela yancedo uhulumende wenza indaba imivo yezisebenzi kunemicijo yezisebenzela ilaleli ihlalela isikhathi sonke iluhlu besilalo thina labezimbabwe
sesikhangela leli langa lokunanza amalungelo ezisebenzi eledluleyo kuyini okuthembisayo okuphume embikweni kahulumende okutshengisa ukuthi ikusasa yezisebenzi kanye lezomnotho welizwe kuzaba ngcono
eqinisweni akulanto engiyiboni le ephumileyo ngoba thina besikhangele ngohulumende uzasela ukuthi njengoba wathembisa abantu ukuthi uzacreate ama-jobs angu-2 million from 2013 kusiyafika ku-2018 besithenga ngohulumente uzawo khathi simsebenzi aseyifakile aseyinika abantu mingaki njalo le eselekuza abantu njani kodwa ungananzela sesiseqinisweni esithetha abantu bayaxotshwa imisebenzi sikhayele i-economy yethu le efileyo besikhayele ngohulumente ngawuthile ukuthi usefake indlela abantu ukuthi avusele i-economy ama-industry avule abantu basebenze kodwa konke lokhu kungananzela akukhulunywanga lutho so kuyadingisa ukuthi ilanga leli lezisebenzi obekukhulunywa thina njengesebenza kwesincedisi njalo sekuthatha njengento esingathiwena sibambela kiyo ngumuntu nje obeyadresa abantu ngoba kuyilanga lakhona kodwa eqinisweni ukuthi akula sibambekayo isithembi songahamba uyitshela abantu ukuthi hhayi sibone ngathi kuzenziwa lokhu lalokho
lo umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yi-ZCTU ubekhulunga ecingweni le-Studio 7 Inhlanganiso elwela amalungelo abo nozindaba kunye lemithetho ebalawulayo iMedia Institute of Southern Africa MISA ikuthaza uhulumende ukuba alandele isisekelo sombuso esitsha obusebenzelene labo nozindaba kanye lesithembiso abenza kuphenyo lwe-Information and Media Panel of Inquiry unompumelelo moyo usipha lolu daba
Inhlanganiso elwela amalungelo abo nozindaba kunye lemithetho ebalawulayo iMedia Institute of Southern Africa ikhuphe imibiko lamhlanje esigodlweni ikhuthaza uhulumende ukuba alandele isisekelo sombuso esitsha ekusebenzelaneni labo nozindaba kanye lesithembiso asenza kuphenyo lwe-Information and Media Panel of Inquiry IMPI. Uchaliman webhodi yezimphepha zomnumzana Delma Luphephe ubike ukuba uhlelo lukahulumende lokuletha imitshini yakulezi insuku eye-digitization kanye lokulandela isisekelo sombuso esitsha kulakho ukuletha intuthuko ekulotshweni kwendaba kanye lekuzisakazeni
lakonke okumelwe ngabantu bezimbabwe kodwa siyabonga uhulumende ukuthi hhayi ulokhu esiyaphambili ekukhulula abalobi lama-radio stations elokhu esanda sizwa kuthiwa ama-radio stations amaningi asesebenza lokuthi kuzaba lama-television stations amanye amaningi ukuze wonke umuntu azwakale i-view yakhe i-opinion yakhe through i-television kumbe through i-radio siyambonga uhulumende ngalokhu ukuthi kule press freedom ezimbabwe kwamanye amazwe ama-journalist bayabulawa abanye bayacasha kodwa siyakubonga ukuthi ezimbabwe hayi they are free
unozindaba ozimeleyo umnumzana Nhlalenhle Ngwenya ubike ukuba uhulumende sokumele ahlele iholo labonozindaba kusiya ngezikhundla zabo ngoba okwamanje akucaci
Kuyinto ethokozisayo kakhulu ukuthi kwelakithi eZimbabwe kuyacelebrate and kuyabonakala ukuthi kule world press freedom but besine sikhalaze kakhulu kuhulumende ukuthi inkolo yalaba abezintatheli izindaba ibe la ma-pegs lapho kuphiwa khona for example sithi umuntu oqalisayo i-attachment kwaza kathi uhola imali engaka u-junior journalist uhola imali engaka ngoba khathesi akula ma-pegged prizes unyaka lophelile kula bantu abaningi abaluza imisebenzi labo nozindaba labo khonapho imisebenzi yaswelakala so silethemba kakhulu ukuthi since siya ku-digital zishini uzavuleka imisebenzi kube le nkolo enganithini taxa eyabonozindaba
unkosikazi Siphiliswe Mloyi ongunozindaba kobulawa yena ubike ukuba uyadana ngendlela onozindaba besifazane abaphathwa ngayo ngoba bambalwa abasezikhundleni eziphezulu
Inhlupho esibhekane lazo njengamaonozindaba abangabafazi ikuthi kuma-newsroom structures uzathola ukuthi amadoda yiwo akuma-senior position abo-editors lama-news editors amaningi ngamadoda kulehlekana nje labafazi ngathi kumbe mhlawumbe umuntu oyedwa ongumfazi okuleyo position and uzathola ukuthi nxa kuhamba kuma-outside njengomuntu ohamba lo president uzafica ukuthi ngamadoda wodwa ahamba lo president
Umnyaka ondlule onozindaba abaningi bamiswa umsebenzi madayana kodwa umhleli wephephandaba le-Metro uLeni Ndebele usekuthaze ukuba onozindaba abamiswa umsebenzi ababumbe imbuma baqale iphephandaba labo.
Umnyaka odlulileyo kunzima kithi intatheli yezindaba khona abayelahlekelwe imisebenzi ngencwadi lezane ezabuyayo, kodwa akutsho ukuthi nje ama-journalist kufanele zilahle imbeleko ngokufela okwenza ukuthi sicine sikhalala le misebenzi ezinye ezinye izinto. Kodwa labo abangathela msebenzi ma bekwanisa abahlangane babe yimbumba bafome i-association ezaba ingayo ama-investigative journalists be-investigative izindaba ezenzakalayo bathola le funding yafana lokhu se-South Africa amapungwane labana band of journalists labana abakhangela indaba bezicubungula okungafanele lesikwenza everyday.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo ngunomkumele lomoya.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sihlaziya udaba lokukhahlanyezwa kwabesifazane ngomgabo.
Kulo mbono othona abantu bayabevele bengathandani ngoba xa ubaba echaya umfazi kuyabetshengisa ukuthi ngamthandi ngaphandle kokuthi kwesinye isikhathi babe ekhangela umfazi njengomntwana. So yabe kungani ukunika umthetho, kodwa lokho kuyindaba yokungathandani.
Ye, Nkosikazi Mlilo, ubona njani ngodaba lona?
Vele ungabona uma betshaya umfazi uyabe sengasamthandi, kuze uyabe sene-small house. Yindlela yena le yenza ukuthi ubaba, ngoba uthando nxa ubaba eselushiya nabanye abantu kusiba kuba ne-frictions elenjini isikhathi sonke. Uthando awufuzanga lushiywe lomunye umuntu. Ungabona umuntu ongubaba seshiye uthando lomunye umuntu, yikho kudala khona izibhakelo endlini. Vele ubaba uyabe sesithi nxa esefika emfazini yakhe akuselamto enhle, nokuhwabha kuyabe sekukhona. Ungasakhulumi kuhle nenkosikazi ongaqi, kuyabe sekukhona. Iyakwazi ukuthi nizaphuma ngiyethola kwenye indawo.
Khumalo, kodwa phela siyakwazi ukuthi esintwini kwakuthiwa phela umfazi nxa ungamqobanga ngenduku angeke ayenza kuhle. Kuthiwani khathesi?
Ngikhona kwangako ukuthi kwakuyinto eqondileyo. Ngiyabona kwakufika emadaleni kubekwa imithetho ethile kulandela okuyabe kuhlekile. Kodwa okukhulu kakhulu yikhona lokhu ukuthi umfazi ngumntwana, umfazi yingxenye yendoda. Ngaleyo ndlela akulanina elingathokozela ukuthi sidiphizele ekhaya lapha isizwe ubuhlungu noma linamanxa kwenduku. Ngibone ngani eminyimo iyabikhangele ukuthi kwenzakeleni ukuze kuphakanyiswe izandla. Ngibona ngani namadali abekhona obabakazi komamazala obabazala imizi ngemuli zazihlala phansi nxakulo hlupho kukhuliswane. Induku kuthiwa induku ayathumuka. Ngibona ngani kusukela khonapho.
Kodwa nxa sikhangela phela Nkosikazi Mlilo, abanye bayakhuluma ukuthi loba kunjalo omunye uyachawa aze bhensela umendo khonapho ahlale mjokojo. Kambe vele umuntu uyabe sehlaleleni ehlale ehlukuluzwa kangako?
Vele kuyabe sekungasahlalisekanga kuhle. Yesi bakhuluma bathi umuzi lungiswa ngenduku, kade ungazibona ubaba sethwenethwela induku ekuthaya. Vele kuyabe sekungasahlaleka amangamalo. Omama abaningi sibili bayafulathela, but omunye uyahlala. Ukuhlala kwesinye isikhathi uyabe usithi ndihlalele abantwakami. Ngiyabe sengihlalela abantwana ukuthi mina abantwana nizabashiya lobani. Ngoba ubaba sitshona indlukumeza ngalokhu hlobo, ngoba mina ngiyabe sengizelile mina njengomama ukuthi mina ngiye ngikhaya isitshwala sidliwa. Konke kwakukhona lapha kungalanda yona indoda yena le. But ngeke sengihlukumeza, ngiyabe sengisithi kahle ngiyenze. Noma ngiyithiye, but kwakusuke kwesinye isikhathi ngawo labantwana.
Phela Khumalo, siyakwazi ukuthi umama lapho walanda wena njengobaba. Kodwa-ke phela nxa ubaba engasayenzi kuhle la kumele phela achawe hanjo kunjalo.
Ye, kumele achawe la ubaba.
Owalanda omunye anti umama, ngibona ngani kufanele abe ngiyokhuzwa njalo, kumele azethise phansi.
Labo-ke bengumnumzana. Siyalibonga ke ngokulalela kwenu. Waselivalelisa kuhlolo luhlelo lwethu lwalamhlanje ngoba selasikhathi ngoPraxedes Jeremiah. Asidibane nini ngasikhathi sinye kusasa.